Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 4 Mabasa 2024 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Amagozi elisho eligeba igoli afanele abe kuma 300-400 tons kusho ukuthi igolide esazivele silisile mbatho lonke liyathengiswa akuyodinto.
Ibhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe likhangelele ukwethula imali entsha esekelwa ligolide e-structured currency kusasa.
Isikhathi sokuthi abantu bebe bethenga kumbe besiyasika utshani even lo kuyasika eganyeni lapha yisona lesi okwenzela ukuthi izifuyo zakho uzifuqe sibili phose zize ziyefika kubo August September.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla eZimbabwe World Food Program ithi selufike emaphethelweni uhlelo lwayo lwalonyaka lokwabela abantu ukudla eziqintini ezine ezibalisa emangwe, buhera, chivi, lasemwenezi. Sokudale inkulumo okwethulwe nguhulumende izolo ukuthi sokumele kungenele amanye amazwe omhlaba lenhlanganiso ezimeleyo ukuze kwenqabelwe indlala eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe likhangelele ukwethula imali entsha esekelwa ligolide e-structured currency kusasa. Namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa ubehlola igolide elise-RBZ lapho athe igolide leliqatheke kakhulu ekusekeleni imali entsha le. Osanda kuphiwa isikhundla sokukhokhela leli bhanga umnumzana John Mushayabanu uthe ibhanga leli ligcine ithani elilodwa lengxenye 1.5 tons legolide elizweni kanye lelinye ithani eligcinwe ngaphandle kwelizwe. Uthe bagcine njalo enye imali engamadola eMelika ayizigidi ezilikhulu i-$100 million. Ingcwethi zenoto zithi igolide leli kanye le mali egciniweyo kulingana lendingeko zelizwe ezamalanga alitshumi lelilodwa kuphela. Omunye wabacebisa leli bhanga umnumzana Persistence Gwanyanya utshele iStudio 7 ukuthi igolide lelinengi njengoba lingelokusekela idola leZimbabwe.
In our situation, what we have seen is the dominance of foreign currency with the domestic currency, local currency, only now making up less than 20%.
Elizweni lethu kusebenza kakhulu imali zakwamanye amazwe. Sibone ukuba inani lemali yeZimbabwe esetshenziswa elizweni ingaba isilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini, i-20%, okuyimali ephansi kwe-$100 million. Lokhu kutsho ukuba igolide esilalo elizweni elifika ku-2.5 tons, le mali yakwamanye amazwe egcinwe yi-RBZ efika $100 million iyenela ukusekela imali yamazim dollars esebenzayo. Kodwa olunye udaba ngolokuthi imali esemabhanga kuleli inengi iphakathi kwebhiliyoni lokungaba ingxenye $1.4 billion kusiya kumabhiliyoni amabili.
This country has been holding through banks an average of between $1.4 and $2 billion in US dollars.
Umnumzana Persistence Gwanyanya ngumcebisi webhanga le-RBZ ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions, komaliso umnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa sikhangele godi elendiwayo lapha elizweni laba ababekhuluma labana begodi amagodi mafia labana ababesithi khona benza 35 tons ngomnyaka, ama-gold reserves elizwe eligebha igodi afanele abe kuma 300-400 tons kusho ukuthi igolide esazivele silisile mbatho lonke liyathengiswa akuyodinto, ngoba ikhava abalayo vele kayihambelane lokhu abakukhulumayo ukuthi bafuna ukuba ne-structured currency ebhekwa igodi.
Ibhanga elikhulu lesizwe lithi igolide leli lihlose ukusekela izim dollar kuphela njengoba ifika ku-20% yemali esebenza elizweni. Igolide leli
lingakwenza nalokho?
Angithekele nelise ngoba singathi sikhangelisise imali efunakala ukwakha i-viscosity. Sikhangelisise imali efuna ukwakha i-railway, imigwaqo yethu, amagates ezisa, izibhedlela. Iyedlula ku-$1 billion. So ngenxa besitshela besibona igolide elikhona leyenelisukuthi likhave i-current banking. Kanti nxa bona abalungisa izimpahla, ama-industry, bengahamba emabhenki abo kade sebengafuna i-$400 million, bayayizuza yini. So i-economic sector i-fiat currency nxa umhlabani angazi adinde imali kayisebenzi lutho ngoba iyabikingitisana lidurela ngaphandle. Igolide elikhona elisukusekela abangayidinga ikudlala ngengqondo zabantu lokhu.
Ikuyini okungenziwa ukuthi kulungisiswe udaba lolu?
Udaba lolu kalunzima. Okunzima yikuthi bona laba ababusayo bona abanasibini sokukhuluma ukuthi sesehlulekile. Ngoba ukulungisisa imali kudinga nje esithi i-economics i-confidence. Nxa usubhede nge-confidence ungena ku-productivity ema-industry. Nxa usuvela kuma-industry kutshaya ethiwa khona i-inflation target usisuka khonale siqonda kuma-interest rate sokuqina nge-independent ye-reserve bank.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezenotho njalo usebenza lenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, COMALISO, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla eZimbabwe, e-World Food Program, WFP, ithi solufike emaphethelweni uhlelo lwayo lwalonyaka lokwabela abantu ukudla eziqintini ezine ezibalisa eMangwe, Buhera, Chivi, laseMwenezi. Lanxa lokhu bekuyinto ebivele ihleliwe njengakuyo yonke iminyaka yendlala, abanye kulezi zigaba bakhala ngokuthi akula lapho abazaphephela khona nxa i-WFP ingasabaphi ukudla. Kodwa inhlanganiso ethi izaqhubeka isebenza lohulumende kunhlelo zokuphathisa abalambayo lanxa ingakacaci ukuthi izaqala nini njalo ukwaba ukudla. Mongameli Masomnangagwa wazise izolo ukuthi eZimbabwe lidinga imali engange $2 billion eyokuphandela abalambayo. Kusenjalo abafuyi endaweni eziningi bakhala ngokuthi bazafelwa zinkomo ngobunengi lonyaka ngoba akusela madlelo kanye lamanzi. Kambe kuyini abangakwenza? Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Mina isixwayiso sami ukuthi zikhona indawo ezilotshani kathesi. Isikhathi sokuthi abantu bebe bethenga kumbe besiyasika utshani even lo kuyasika egangeni lapha yisona lesi. Okwenzela ukuthi izifuyo zakho uzifuqe sibili phose zize ziyefika kubo August, September. Because iglut leyo kumbe ubunengi benyama obukhona kathesi buzaphela. Nxa sobuphelile ama-price azabuyela kulawo esiwajwayeleyo. Kodwa ungazama ukuthengisa kathesi, hayi kuyafana lokuthi ulahla isifuyo sakho. Okungcono nxa amapeni evuma kumbe ukhuthele, ikungena egangeni uqalise ukusika utshani ukuthi at least zibe lento ukuba zisidla for inyanga ezimbili ezintathu. Kuthi ke umumo lo usungani usungconywana la usungazama ukuthi uzingenise market. But hayi umumo emaphandleni lapha mubi, amadlelo asephelile and asikwazi lokuthi sizafika njani esikhathini sezulu ngoNovember.
Nxa othe wangena egangeni Nkomo wasika utshani bakho wabubeka, nxa usuzipha inkomo benziwani ukuze zithole singathi ngama-nutrients? Kulungile ukuthi uziphe bunjalo bomile yini kumbe kukhona okunye okungafakwa okufana labo molasses? Ngiyake ngizwa abantu bekhuluma nge-molasses lokunye.
Hayi ubuya kahle ke mfoka Nkomo, isixwayiso esiqakathekileyo leso ukuthi ayisikho nje ukuthi inkomo siziphutshani kuphela. Into engifuna ukuyifundisa abalimi namhla ukuthi isisu senkomo kulama bacteria esingathi ngesindebele sithi kulama socha asesiswini senkomo. La masocha aphila ngokuthi adla lokho esithi ngesikhiwa yi-nitrogen. So utshani kunjalo bubodwa uzabubona buphuma kunjalo futhi ebulongweni. Kodwa wena njengomlimi umsebenzi wakho ukuthi uncedise amasotsha sesiswini senkomo ukuthi aqine asebenze. So lokhu kwenza ngani? Kulento okuthiwa yiurea. Iurea yinitrogen kodwa iphinde ibe yipoison nxa ungayiphathanga kuhle. Ngakho ke kule company ekhaya okuthiwa iWindmill siyayenza iurea yayihlanganisa lokunye uyahlanganisa letswayi ubusunika inkomo zakho kuyazincedisa ukuthi lanxa usuzinika utshani zenelise ukubugaya kodwa lokuthi utshani lobu budleke kuba ngcono ukuthi ube lemolasis eduze ngoba yona iletha amandla esingathi energy and then nxa usufake umabiko kumbe iurea yona ngokwayo kuzancedisa ukuthi amasotsha lawa sesiswini senkomo akwazi ukusebenza abupheke utshani lobuyana unike inkomo yakho amandla apheleleyo.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7 eseNairobi ekwele Kenya. Esigabeni sethu sokubhekana labakhubazekileyo liviki sikhangela indima edlalwa ngabanekekela lokusiza abakhubazekileyo. Sigxila kakhulu ekuthini kungani kuqathekile ukuthi batholise usizo lapho beqhuba umsebenzi wabo. ULucy Selemani Yasini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlolisiso yesithe yenziwa iveza ukuthi isilinganiso sendima yokunakekela lokusiza abakhubazekileyo siyasikhuphuka ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ukuguga, ukwanda kwezifo ezidala ukuthi umuntu ehluleke ukuzenzela kanye lezingozi ezingenzakala emsebenzini ezindlini lezomgwaqo. Iveza njalo linhlolisiso ukuthi abanakekeli banikeza usizo oluqakathekileyo lwemisebenzi yansuku zonke enjengokugezisa umzimba, ukuphekela abakhubazekileyo, imisebenzi yonke yangekhaya, ukubanikeza imithi okumele bayithathe nsuku zonke, ukuya emavinkilini, ukuyabathengela indingeko zabo lokunye okunenginengi. Owakhethwa ukuba ngumeli wabakhubazekileyo enhlanganisweni yomanyano wamazwe akuzwekazi labensundu, u-African Union Disability Ambassador emela isigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa, uMnumzana Nyasha nawo ulandisa ngokuqakatheka kwalaba bantu.
Uma sikhuluma ngabantu abakhubazekileyo, asikhulumi ngabaphila ngokukhubazeka kuphela, kodwa lezi hlobo zabo lazo ziyathinteka.
UMnumzana Dumisani Ndlovu wakoBulawayo oleminyaka engamachumi amane lathoba minwembili yokuzalwa ugcina umntanakhe oyintombazana oleminyaka elithumi yokuzalwa okhubazekileyo ongenelisi ukukhuluma kumbe ukuzibambela izinto ngokwakhe. UNdlovu uthi uqale ukuhlala laye eleminyaka emithathu njalo uhlupho alalongo lokuthi njengomntwana oyintombazana esaqhubeka ikhula kuyabe kudingeka ukuthi amgezise.
Lokuthi ugcina sokusenza ukuthi ngingakwanisa ukuyasebenza ngoba kumele ahambe aye esikolo, kumele aphekele umphako, kumele mbuntu watshelwa ama-inform akhe. So ukuthi ngibe khatshana la ugcina sokusiba nzima. Unsinde kuze unsindele ukuthi ngingathatha omunye umfazi angeke akwanise ukumgcina ngoba mbuntu angamhlukuluza ngoba umuntu olendenda.
UNdlovu uthi uyafisa ngabe uyatholiswa usizo laye ikakhulu lendlini ahlala kiyo lo mntwana njengomuntu olojayo.
Ekurenteni kwami one room, so uma umntwana elokhu ekhula nto kuyanida ukuthi labele ebedroom yakhe lambele yam bedroom ukuze sihlale umbe ngihlale two room. Khonapho kuyabe sokungikhama imali zangu khona engizitholayo zincane. Umama wakhe wahamba wahlala eGoli kaSimuzo.
Unkosazana noMagugutshele wakoBulawayo ungumama ongelamiyeni olabantwana abayisithupha abane bakhona bengabakhubazekileyo, oyedwa wabo akahambi, uhamba ngenqola njalo uleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa.
Uhlupho engihlangana lalo ikakhulu esikafini kunzima ngoba ukuze sidle siyathwala inkunzi siyethengisa e-Country Park.
Unkosazana Jele uthi kwesinye isikhathi balakho ukulala bengadlanga nxa zingasathengwanga lezo nkuni kumbe bengasanelisanga ukuyazidinga.
Ngicela ukuncediswa ngokudla bese ngincediswa ngokuthi uma kukwanise ukuthi ngenzele i-business ngikwanise ngithengise ngitholakale imali yokuthi lami ngithengise njengabanye.
Isigaba 19 sesivumelwano samalungelo abantu abakhubazekileyo as a Convention on the Rights of Persons with Disabilities, sigcizelela ukuqhakatheka kwenkululeko yokuziphilela kungela imigoqo emphakathini. Abantu abakhubazekileyo kufanele babe lethuba lokuzikhethela indawo yokuhlala lokuthi bafuna ukuhlala lobani. Lumsakazo ubungakatholi okuvela umqondisi ohlangothi olubona ngendaba zabakhubazekileyo kugatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu uDr. Christine Peter. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingulusi Selemani Yasini.
Okwethulwe ngohulumende izolo othi sekumele kungenele amanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze kwenqatshelwe indlala yeZimbabwe sokudale inkulumo elizweni kulabanye abathi abasekela amabandla aphikisayo kabasoze banikwe ukudla ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi lokho kuvamile emaphandleni okulabantu abaphikisayo abangaphiwa ukudla abangelabudlelwano lebandla elibusayo. Kambe lokhu kuzaguquka na lonyaka eZimbabwe okulendlala esabekayo? Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gula Munsaka okubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele. Umnumzana Msaka usungula lingxoxo.
Ukudla awusikho kwezaluphepho, ukudla ngokakhulumende. So kutsho ukubana i-social welfare yiministry under i-government, ayikhona i-ruling party. I-social welfare yiyo eyabe inika abantu ukudla bekhangele i-assessment yokuthi laba abantu esibanikayo balelungelo nalo ukuthola ukudla. Babe bekhaya bakhangeli i-political affiliation yakuthi wena ngoyibandla le. Abakwazi lokho abasebenzi bakahulumende. Bakhangela ukuthi wena i-income yakho injani vele. Unganani ku-age yakho. Awukwanisi yini ukuziphandela ukwenza ukuthi uthole ukudla. Besiba nelisti yabo eyabantu abaphiwayo. So laba abakhuluma ukuthi uphiwa nge-politics, hhayi asazi ukuthi bakuthatha ngaphi, ngoba lapho esihamba khona sibeqalisile ukuthola abantu bathola mgqeke kakuhle.
Ye baba Mlalazi, uthini ngakhona okukhulunywa ngubaba Umsaka?
Ye Umsaka ukhuluma into ezi-ID lo okufanele zenziwe under normal circumstances ngohulumende. But ngokwazi kwethu sikhula la kudala uhulumeni wayegcina sokusebenza amakhansila ngesikhathi kulama khansila eZANU-PF yonke indawo esenikeza abantu nge-affiliation nxa ungela khadi elomsangano wawutholi kudla. Nxa sesiya phambili siyakwazi ukuthi uhulumende usesebenzisa abosobhuku ukunikeza ukudla. And abantu bakithi siyazi njengoba nakunje ukuthi abantu bakithi bazasafa ngoba sokufanele babe lamakhadi ezanu ukuze bathole ukudla, especially emakhaya kuvamile khonoko, njalo kuyinto engaphikekiyo. Okukhulunywa ngumsaka yi-ideal situation okufanele yenzakale sibili, ukuthi izisebenzi zikahulumende ziba in charge of ukudistributa ukudla, especially department ye-social welfare ikhangele ukuthi umuntu uyazuza uyenelisa na, prioritize intandane labogogo labokhulu. Kodwa ke siyazi ukubana sibuswa ngabantu abanjani, siexpecta ukuthi bazenza njengenhlala yenza.
Hayi, siyakuzwa kakhulu baba Mlalazi. Sike sizuba umsaka lapha ngoba sizwile ukuthi eVictoria Falls le ndawo zewange kuvele sokusenzakala kolonke ukuthiwa wena siyakwazi ukuthi ume ngaphi mane eceleni. Wena njalo ugqoke kuhle kulesihlobo esisemazweni lawo ehlala eceleni. Wena gogo kazibani siyakwazi ukuthi umntanakho ukuliphi ibandla mane eceleni. Baba Msaka, kuvele kwenzakala khona manje. Pho kumele kwenziweni, kulungiswa njani khonokho?
Isifiso sikamongameli welizwe ubaba uMnangagwa ukubana kube lobandlululo nxa kuphiwa ukudla. Kodwa nje akuswelakali endaweni eziningi labe singathi ngesikhiwa ama-bad apples, laba abantu abayenza santando abangayenzi okufunwa ngumongameli welizwe akuswelakali. So kwezinye indawo yebo nje singabathola isigelekece ezinjalo ezifuna ukubandlulula ekudleni kukahulumende, bakhona angiyali. Kodwa umbono kamongameli welizwe nxa enika ukudla uthi ngininika njengomongameli welizwe wonke umuntu ethole, Ibhajethi yakhe nxa ekhangela akakhangeli ukubana laba ngabezanu PF lapha wawini zanu PF ngitsho. Osobhuku bayangena ngoba asibo bepolitics abangeni ezompangazwe osabhuku abangenayo njengoba ngitshilo yilabana labo abayabe bengezwa. Osebhuku kumele bencedise ufulumende ngoba labo ba-under ufulumende lamachifu abo. Kwezinye indawo ama-councillors ayangena, akudingakali ukubana ukhansela ngowezanu PF kumbe ngowe-CCC kumbe ngowayiphi iparty.
Yes, siyawuzwa kakhulu Msaka, uyakusekela kolokho yini baba Mlalazi njengoba sikwazi ukuthi hey kwesi sikhathi vela kuhambe njalo.
Ngokuselayo kwenhlanhla uhulumende wethu siyamazi ukubana unguhulumende onjani. Uhulumende o-institutionalizer i-segregation phakathi kwabantu bakithi either ngomhlobo kumbe nge-political affiliation. Siyazi ukubana abantu abaparticipate ekukhethweni bengavumelanile bandle elibusayo bazaswela ukudla. Endokuzenzakala ukuthi uhulumende uma kusenzakala njone echo umsanga ukuthi mhlawumbe kulama bad apples kodwa la ama bad apples uhulumende uzawa condemn yini kumbe will they be brought to book ukuthi hayi wena siyazi ukuthi wonile into enje uhlukumeza abantu bancitsha ukudla nge-political affiliation babe sebesiya banishwa lobo bantu kodwa kuseze kwenzakala mhlawumbe labo bantu bazaphiwa imota njengabose ngabose week elijibayo ngoba bayebenze phela umsebenzi omkhulu kamongameli ngoba bavele bona basegregate abantu bakithi bayabaseparator.
Ubaba uMnangagwa uthi ukudla akube ngokomuntu wonke njalo nje ubaba uMnangagwa usesithembisile ukubana uzameka sure ukuthi abantu bonke bethwele ukudla.
Lapha lizwe umnumzana Kudamu Msaka okubandlale zanu PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden ukhulumisane lenhloko kahulumende wele Israel, uMnumzana Benjamin Netanyahu, bexoxisana ngendaba ezichiyeneyo kulandela ukufuthelana phezu kwempi yele Israel lebutho leHamas. Ngomvulo amabutho akwele Israel ahlasele isigodlo sakwele Iran esiseSyria kwafa abakhokheli ababili bebutho leIran kunye lomkhokheli weHamas okusolwe ngabaningi. Ele Israel lithe lizaphindisela kunsukwana ezilandelayo. Lesi sehlakalo senzakala kulandela ukubhonjwa kwezimota ezintathu ezezisebenzi zenhlanganiso eziphathisa izizalwane zakwale-Palestine ngokudla. UBiden ubikwa engahambelani le ndlela uNetanyahu ayisebenzisayo ukulwisana lamabutho eHamas ngoba ehlasela mahlayana osekubulalise inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza abagoqela ingane labesifazane. UBiden ubikwa etshele uNetanyahu ukuthi kumele ayekethise impilo kodwa akazange amkhuze ngaqatha. Uhlaziyo lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ayi baba, mina ngivele ngibona ukuthi i-Israel iyayekelelwa kakhulu. Ngoba ungakhangela inyanga zona ziyana ikakhulu ngathi inyanga ezimbili ezokuqala kwempiliyana October, November. Hayi, umhlaba wakhangela, wayekela i-Israeli isenza intando yayo lapha. Akuzange kube khona ukuthi nxa kuyikuthi ulwa lebutho elinye leli okuthiwa yiHamas. Ubuso bonke uchaya kuphela uyidlize yonke into oyibonayo kuphela konke sokuyihamas. Hayi, akulandwe njengayona le. Khathesi nanko ke nxa sekufike khonapho sokuchaya bona sebengikhona bebona khathesi ukuthi ha kathi kutsho ukuthi i-Israeli iveliyachaya sibi ayidlali. Yibo abanika i-Israeli izikhali. sebesebenzisa izikhali zenzana ukutshaya abantu ababo. Ya khonapho yiko ke osekukhanya khona ukuthi hayi akulanto elungileyo laphana. Abantu kababulawa ngendlela naleyana i-Israyeli ebulala ngayo amaPalestina.
Kukhanya khona lokhu sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le-Israyeli. Ungathini wena ngakho lokho?
Ubudlelwano be-America le-Israyeli bubangelwa ukuthi i-America angithi ithatha i-Israyeli njengomntana i-firstborn yayo. So umntwana ungamenza abe lekhanda elikhulu ngekhaya. Kwesinye isikhathi nxa usufika esigabeni sokuthi uyamkhuza, uyabe ngasezwa. Kuyafanana lakhonokho ukuthi kathesi i-America izama ukuqobosha i-Israyeli ukuthi hayi lingaze lenza lokhu, lingaze latshaya so, lingaze latshaya kube nje, kungaze kwathini. Abasalaleli. Bengasalaleli benjalo, bangumntwana osebenzisa induku aziphiwe nguyise. Manje uyise laye kathesi usesebuzimeni bokuthi induku lezi azithini, aziphe futhi umntwana kumbe azifihle azifake ngemva kwesiphala. Yiko khonoko okwenzakalayo khathesi i-Israyeli le-America. Ngoba ngithi nxa ukhangela iyaphinda futhi i-Israyeli ingenele kukhetho lolo lwe-America. Ungakhangela amavoti la ayenziwa ngapha eMichigan, amavoti e-protest against uBiden.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngolandeleza umbusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Akhona kube ngayo ta ilizwe lakithi lilungiswa izifiso. Kube lalunga kudala, kube vele ngayini ilizwe elihle kudlula amazulu. Kube ngalilungiswa ngamanga, hayi ilizwe lakithi kube ngayo kudala lalunga. Kube ngalilungiswa yikubulala abantu, ilizwe lakithi kuyokudala lalunga. Kube ngalilungiswa yikusela, kube ngayo ilizwe lakithi kudala lalunga. Kodwa wonke izinto ezimisela ilizwe emuva zonke zenezwe. Lamanga lahlala etshelwa abantu suku zonke kungela nto ibonakalayo abayenzayo. Kodwa amehlo abantu ayabona ukuthi hayi izibhedlela zifile neziya. Abantu bayafesa bedlela kula mithi, akula ma-ambulance, isikolo zifile imiduli yawa, imigwaqo ifile ngama-protocols wodwa. Kodwa uyathi ukhuluma labo Gawuli, labo Joseph Chuma bazokutshela ukuthi hayi ilizwe liraiti.
Studio 7, Simpingelele. Mthi kakhulu eGwanda bakithe kafusi Simbuka. Zamani ukulima ama-regation. Lilima ama-regation umurorho lethengise lamatamati. Ngoba ngaphandle kwalokho, lala ama-donation azabuya azabe linikwe 10K. Chibumumbu kuzalinceda ngani? Limanini lizama ube serious. Ngaphandle kwalokho badala bethu liza kubulawa yindlala esimbuka khona lapho.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga. Abantu beZimbabwe inkinga ababhekane lazo zonke sesisezandleni zabo kwamanje. Ukuthi bengazitshela ukuthi bazokhalela kusadiki, bazokhalela kuchamisa. Angisaboni ukuthi election liyalizwe ingaphumelela futhi njalo ngoba iZANU PF siyabona ukuthi amacebo ayo wonke amabi aphumelela ukuriki election, ukubopha abantu, ukuthusela abantu. So abantu beZimbabwe bengasathembeli kumuntu oyedwa ukuthi uChamisa uzasikhulula. Abantu bonke kumele bavumelane ukuthi hayi iZANU sesikhathele ngayo, njengoba labo abeZANU bathi uIan Smith sebekhathele ngayo bamkhiphe ngoba i-election vele hayi ngeke isasikhulula. Sizahlupheka sisiye kufama singe sibe layo leyo ngqondo lalawo maplanti singazikhipha kanjani emagetaneni aweZANU PF sabo.
Studio 7, hayi lesi simo sasekhaya sinzima kakhulu. Ngaphandle kokuthi iZANU itshintshe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-live talk kuyona le ngesikhathi sika 8 o'clock. Njalo siza kuba sikhangela ke udubo lwendlala, sikhangela indaba zabesifazane abakhangelane lodubo lwendlala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.